Kustudio 7 sizomkhumbula uSandra ngedlabuzane alilethayo lokusebenza kanzima njengentatheli zindaba ethanda umsebenzi wayo. Wayela ma contacts amaningi kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, abamalungelo woluntu, amalungelo abesifazana, konke vele wayengena indaweni zonke zona lezo. Ezombusazwe wayesazana labantu abaningi abaphezulu sibili, umongameli, abaphathi ntambo, amalunga edalela eParliamente eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wayengumuntu lwana wayevele sithi nxa ifuna ulutho lwakhe wayeluthola. Asasebenza kuhle sibili, kulahlekelwa okukhulu kwabethula izindaba eZimbabwe, ikakhulu thina abesifazane. Wayengowesifazana, intatheli zindaba yesifazana liyana elidlawuzane elidlulisileyo elokuya beyond lokho okwakubonakanelwa kumbe okufiselwa ngabantu. Silahlekelwe kakhulu njengestudio 7, silahlekelwe kakhulu njengabeZimbabwe, silahlekelwe kakhulu njengentatheli izindaba zesifazane. Sithilala ngokuthula mnawami Sandra.
Ngaphandle kokusebenza lonke e-Studio 7, belingabantu abaseduzane laduzane, lilobudlelwano obuhle njalo livela katshana.
Yikulahlekelwa okukhulu sibili empilweni yami labantu abami, ngoba uSandra ngimaze esesengumntwana vele esanda ukuqeda izifundo zakhe ezesecondary esiza ecollege eHarare Polytechnic. Waba umntwana lwana owaye lothando ngomsebenzi ayofundela esafundela khona lapho. Wathi laloba seqedile izifundo waba ledlabuzane liliyana eledlula abanye bonke ngomsebenzi wakhe wokuba yintatheli zindaba. Kodwa ngasikhathi sinye waba ngumnawana.